Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kolokombane ngale kuthekisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzabalo kusungulwa ngokukhulu kakhulu sokufanele ukuthi namanye amazwe baqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhetho luka 2018.
Zianda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF.
Impilo ezinzima ezibhedlela uhambe sekhangela xa phakathuma ngezokhetho ngakuphuma abantu bethakuthi wonke umuntu bekaredisa abantu babukela ngokuthi ayileni labantu baphuma ngokuthi okukhona labasekeli ababona izinguquko.
Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo kuqhubeka, bakhona abantu abasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ezaba khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ziyanda izehlakalo zokutshaywa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa lamalunga ezanu-PF. Kugwalo esanda kulwethula inhlanganiso le ithe kulabantu abangamachumi amathathu lane abahlukuluzwe ngabasekeli bezanu-PF amabasa ngenxa yokuthi bebegqoke impahla elempawu zamabandla aphikisayo. Iningi labatshayiweyo ngamalunga e-MDCT. Ngolwesihlanu khona amapholisa ahlasele amalunga aleli bandla agoqela uNkosazana Thokozani Khupe eLupane awathela nge-tear gas. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela.
Uhulumende wezamthemba njalo labantu bakho ukuthi abantu emisebenzini kuphele ekuqhubekela phambili ngomkhankaso ukuthi sela abantu nje ukuthi bangaphathisa ngawo zekhetho besabe ukuthi semathini. Kolokho mbona engane kuthekisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzabalo kusungulwa ngokobukhulu kakhulu sokufanele ukuthi namanye amazwe nama-organization akhangela ngezokuthula njalo alisana lokuthi kube amalungelo abantu akhangele kahle sofanele ukuthi kathi sebaqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhetho luka 2018 ngoba yikho lokho kuphela okungenza ukuthi abantu babe lokube lokungafiwa kangako ngokhetho lo.
Amapolisa wona kuyini okungenziwa ngawo ngoba sesike sabona kanengi sibonile njalo ngolwesihlanu ehlasela abantu be-MDC abagoqela uThokozani Khupe ebathela la nge-tear gas.
Ngibone ngani mina abantu beZimbabwe sokufanele ukuthi labantu abamabandla aphikisayo kahle kahle ababefuna ukukhankasa njalo abasengozini yokutshaywa ngamapholisa kumbe eyokulinyazwa ngamapholisa sokufanele ukuthi bahlale bekhangelisisile bevula amehlo belamafoni afana lama-smartphone ukuthi lanxa sokunjani bathatha amavidiyo betshengisa amehlo amapholisa loba nguphi nguphi uyabe khona ngoba mbonani khonokho bangaqala ukwenza kathesi sesekhatshana lokhetho luka 2018 amapholisa azabakwazi ukuthi ngempelampela abenze udlakela abengamapholisa bazaphuma kwelinye ilanga kwenye imini njalo bangagcina behlangane ne-justice bangagcina ngelinye ilanga bebizwe ngamagama kwathiwa wena wathaya abantu endaweni ey'njelenjelenje ngesikhathi esithile. Khonokho mbonani kungasiza abantu kakhulu ngoba ayikho enye indlela esinganqanda kumbe sikhuze ngayo amapholisa ikakhulu nxa besebenza elemvumele vela kupresident leZANU-PF.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. lanxa umkhankaso ukukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka bavikwa bekhona abathi kabasoze basihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ababona isiba khona. Aba mabandla aphikisayo balethemba lokuthi udubo olukhona elizweni olugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lemisebenzi luzafuqa abantu bayevota ngobunengi. Kodwa abanye kabakuboni ngaleyo ndlela, kutsho isiphathamandla seWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Impilo ayitholakali, imisebenzi ayitholakali, impilo isinzima, esibhedlela awuhambeki. Sesikhangela nxa khuluma ngezekhetho ngathi khuluma abantu ukuthi siyarejista kuthiwa wonke umuntu umele arejista, abantu bakutshela ngokuthi mina vele okukhona kathesi, iningi labantu bakhuluma ngokuthi okukhona kathesi ababoni inguquko kulaba abantu athi bafuna ukukhankasa nabazoba ngaze laba abafahamba nayo ngaba yinto angalidlala ezanti. Abantu bathi bafuna okungadala umehluko empilweni, kodwa kathesi ngisine sikhona babuboni babona ngani kule focus nalami bekule mkhangeleleyo political power budget engase ilethe ngoqoqo ebantwini ngoba abantu bakhuluma lokuthi kwena thathi idola ezashinde kancane ukuthi idola abona kanti sekungathethi kodwa abantu bakunani nje bafike ukuthi idola lele ngase zenze lethu kwakufuneka ama-policies ayezomnetha ama-economical policies ayezayenza ukuthi kube khondisini ukuthi umnetho wethu ithuthuze but akula konke khonokho. So abantu besibili badangalele hhayi abalisize compare bethi andiwa kuyi-36 years ama-israelite ahleahlike ka-5 years so which be 4 years to come for us which idileya kanjani wenziwa khona ukuthi abanye abantu bakubuza ukuthi ikungani abantu bezimbabwe lokubekezela kangaka ngoba singakunanzela ukuthi umongameli wathi wona esedebeniomgaba wathi esedebeni wathiwona ezimbabwe akula ma-crisis ngoba yena kaboni umuntu omhluphayo into eziziwa lokho ezisika wethu ziyale okokuthi vele akusela okubambekayo kodwa abantu balekho eqhubeka ezi-16 zanormal sele sikhangela futhi khona ngifehlakalo esinzakeyo mhlaka 14 May eBarbadoes Stadium i-era ejudgment yokunika i-offside ihlokomise abantu DF bala ngoba umsindo waba umsindo abantu ade bezizwa wena kodwa abantu ngathiwa siyandithi focus yes siyayithandile bayithandile le ndaba abantu basho njani bathi siyayithandile le ndaba kodwa ngazi same uthukuthela khonjana kubonakala nxa imali bethu singekho emabhenki
udubo lonke lolo lukhona Mahlangu ubona lusenza ukuthi abantu bavote ngobunengi nabe votela utshintsho kumbe luzakwenza abantu bengavoti njengoba uyatsho ukuthi abaningi bathi kababona ukuthi kuyini okungatshintsha ngoba abantu abakhanya bezancintisa belokhu bengabantu banye
udubo leli mbona ngani lizayenza ukuthi khona ibandle libuthe kathi zanthefu yiwini ngoba abantu bezanthefu bazahamba bevota nalabo elithwana bathi inimeni lezimbabwe sezivote ngoba abalankanyelele uma abantu akhona labantu abakhona abangani bafuna ukuncintisa abantu sebekhanyile kodwa vele yiwini okutho kubuyani ngoba bakhangela abantu abakhona belantu arozithi yiwini okutha inkulumo ekhona ngani emaphandleni hayi yiwini okutha vele.
UNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Onke waba ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngokukhumisana umlotha elizweni njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Uthi ukwala kwamalunga ezanu-PF awetale lephalamende ukwamukela umthetho ojonge ukuqondisa uhlelo lokuxolelana into engamelanga ivunyelwe nguZulu. Amalunga ezanu-PF ale ukwamukela lomthetho etale lephalamende ngeviki edluleyo esithi ulakho ukuvusa izilonda zegugurahundi. Umzila uthi sokudingeka ukuthi udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court.
Into esisene nje kuphela eqondileyo thina ngokubona kwethu ku-ANSA ikuthi abantu abenza amacala kababoshwe umthethwandaba omhlaba i-International Criminal Court yiyo kuphela esibona ngazathi ngangenela kulolu daba. Yikho ngakuthi abantu ematebeleni nasimanyaneni kuphela ukuthi sihambise lolu daba ku-ICC bazeboshwa ngumthetho omhlaba athi ngumthetho weZimbabwe ngoba sokusobala ukuthi kabasoze bavume ukuthi kubunjwe umthetho ongakhangela lolu daba. Lathi kathi kuvumene ukuthi awukaze kwenzakala emhlabeni ukuthi kulomuntu okungenza icala elingaka akuyazibophe azigwebe phezu kwalelo cala.
Ibandla lakho ikhona yini imizamo eliyenzayo ukuhambisa lolu daba ku-International Criminal Court okhuluma ngayo?
Owakhethi sisakhangelane nokubunjwa kwaleli bandla kodwa sesikubeke sobala thina ku-answer ukuthi sesidelile sesibeke phansi izikhali kule mzamo yokuthi kungaba lento nje okuthiwa yi-national peace and reconciliation kuleli lizwe lezimbabwe phezu kwamacala enziwa ngomgabeni ezanu p f yakhe emathebeleni le-midland sikufake kwakasobala ku-constitution yethu ukuthi enye into emqoka esihlukuluzayo ukuze sibumbe i-answer ngamacala enziwa igugulawundi and kasikhole ukuthi kule nto engaphuma phezu kwemizamo le kade sizama ukuthi sisebenze abanye ukuthi kukhunyiswa nomlota ngoba ukukhumisa nomlota abakucabangayo into nje ukuqhubela ligwayi kanti siyacabanga phezu kwalokho ukuthi onileyo kayethonisiswa yikho kasihlangani kulokho indlela kuphele ukuthi thina njenge-ansa esingaphumelela ngayo ukuthi nxa sesifakele i-foundation yenhlanganiso bese sithi thina siphumela phansi ngabameli babantu bemathebeleni ze-midlands kuphela simela phansi sithi sifuna icala legugulawundi liye mthethwandaba sithemba ukuthi amanye amazwe ikakhulu ilizwe elifana Britain, labo Canada, labo America, ababona lesi sitha senzakala kodwa bakhethe ukuthi bakhayele eceleni. Icala leli lenzakala lina Britain yini lalifanda kuphuma ukuphatha leli lizwe. Icala esincedisa ukuthi sithole ijustice phezu kwabantu bethu abafayo.
Ibandla lenu limi ngaphi babamzila kudaba lokumanyana kwamabandla ngaphambilini kokhetho amabandla aphikisayo?
Kenza ngirakele kubeke sobala ukuthi bona abanazi isikhathi sokuthi ngabe kuthonisa amacala enziwa kudala kuba sobala ngakithi ukuthi abaningi babona laba bantu abathi bona bafuna ukuthi bamanyane kabafuna ukuthi thina silingise isinto zemathebeleleni phezu kwendaba yegugulawundi sizakhuluma indaba yemsebenzi lamathuba nje lapha kwelakithi ukuthi abe ngawo abantu abahlala emathebeleleni asiboni ukuthi utshwandirake ngumjuru kumbe umnyandakwa kumbe utendayibiti nxa kuyikuthi into lezi ngabazivumi ekwenhlelweni zabo hayi thina kasikho siza kumasoto.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla le-ANSA. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Zulukandaba lingalithola njani lapha elikhona khonangapho ngemakhaya mina lapha-ke ngiyaphila ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokungenwa komfelokazi kambe lokhu kusayenzakala yini kumbe akusenzakali nginenhlahlalo ngokuthi ngilo mama lapha unkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu lo mnumzana uSiso Ndlovu odabuke eLupane kodwa-ke uhlala eJohannesburg baba Ndlovu kunjani hayi mphile kakhulu ye Mathebe kunjani mama hayi siphile kakhulu ngiqalise ngawe baba Ndlovu nxa sikhuluma ngokungenwa komfelokazi wena uyakusekela kumbe akusekele yini khonokho
hayi mina ngibona kuyinto vela ngithi yayikhona ekadeni endulo so angiboni ukuthi kushintsheni mina umfelokazi uyamngena ma ngabe kuwukuthi uthandile kwele kungena umfazi womfowenu ona umfazi womfowethu uthandile ukungena agcine iy'ngane zami angiboni ingayakhona
Mabhoqo nantu udaba lapha uyamuza ubaba lapho uyaquthi hayi ukungenwa komfelokazi yena akaboni kule nkinga khonapho
uqondile kusasesikhane umkhuhlane esiphila phakathi kathesi kakhulu umkhuhlane wengculaza kuba kubi ukuthi abantu bakhozongena nabengadingisisanga ukuthi isimo sabo sime njani kodwa eceleni lokuthi umama usekele abantwana baswele ongabagcina kuba kuthi nxa oyise omncane bengena egumeni bezomgcina lona umama kodwa-ke ngicabanga ukuthi sesewufuna yena umamalo abe ngiyofunayo ukungenwa akube ngenxa yokufuna hayi ukungenelwa ukuthi abakulowo muzi bathi angafuni
mbuye kuwe baba Ndlovu uyezwa lapho umabhoqo uyakhuluma ukuthi umama kumele abe efuna ukuthi akwenze khonokho kodwa wena ngiyakubona sibili ngesintu ukuthi hayi kumele angenwa kuphela noma kunjalo
hayi khona awukwazi ukuthi umjele engafuni angithi kufana le ntombi uyayithanda ma ingafuni ayifuni so mina into engingayisho nje nami ukuthi umama wasekhaya ma ethanda ukuthi mina ngingamngena akunankinga ngiyangena ngigcina abantwana bomfowethu sekuya ngaye ma ethi yena akafuni angabanjwa ngamandla futhi ahambe aye lapha oyabefuna othanda khona kodwa-ke ma kuukuthi nawe uyavuma hhayi akekho umuntu okufanele abeke umthetho ukuthi makuyenzisa ngoba vele into iyayisenziwa kudala hayi kayiqhubeki senziwe ayikho into eshintshileyo abantu nje ukuza
ukuzalwa kwabantu kodwa abantu makuwa amandebele kusase amandebele vela kudala lokhu siyizalo eyodwa
mhm mabhoqo konapho ke nxa usizwa lapho yakhuluma ke umnumzana kodwa ke nxa sikhangela phambilini abantu laba babe vele bengathandani yini umuntu engakabhubhi umnikazi womfazi
ukungena lokuganga izinto ezimbili ezihlukeneyo nxa babevele bethandana umufi esaphila babeganga labo babexhwalile yikho kuthiwa yikuthintithisa mhlawumbe umne wabo uyabengekho esimazweni akhathana sokuthiwa umna wakhubeleke thintithumuhla yasekhaya kwazibonakala kodwa kuthiwa ukungena thena ukuthi uyasekwenza sobala egcikini ukuthi sengigcina abantwana bompoyo eyitheki ikhona na ufuna yena umama lwana akufise khonokho ukuthi uyafisa ukungena abe sezesitsho nemithetho yakho ukuthi hhayi babomncane asihambe enew start siye the silidwa siyekhangela igazi lethu ukuthi limi njani ukuze ukungenana kwethu lokhu kungabi zikhwezela kube inesengicela igciwane ngingazigulisi umama omncane ngapha ngikhaya kumbe ngothwele igciwane lakho ngapha lomama omncane ungazingiseda mina mhlambele ngigcine abantu abamasebetiwe nguyiso
siyakuzwa kakhulu-ke mabhoqo ukuthi isikhathi sesedlule kumangoye bala khonapho-ke babandlovu utsho lokuthi wena ungathi wayenza khonokho ungakwenza yini kumbe ugcine sosiya le new start lapho besiya kukhankakela igciwane kambe kungayenzakala kunjalo
ya hayi Dube lento ekhulunywe ngumama ngeke ngiphikise ivele ingoba ukhulume kahle impela kodwa-ke angisho nami ukuthi mhlawumbe kufanele ngifake namawali makuwukuthi sivumelane ukuthi siyo-checka igazi sihamba siyo-checka igazi siqhubeke siyahlala nomama
ye siyakuzwa kakhulu vala ngamafitshane mabhoqo
kuqondile kuyatesta anikwenzela ukuthi
siyamuzwa lo-ke ngunkosazana Stars Thebe Mathe ingcweti kwezamasiko esintu njalo lapha silobaba uSibusiso Ndlovu yena udabukela upane kodwa uhlala eJohannesburg kulezi nsuku lingathini lapho siyasambongile bantu lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uCape Stube Philandi
siyabonga jahe elidala size uhlelo lwabasakhulayo
ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikobe namhlanje ngibe lenhlanhla lokuxoxa lo mhlabeli womdumo wekwaito le-hip hop ole ngoma edumayo emphakathini uChris Ozzy Oz bengifuna ukuzwa okuningi ngale ngoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi amantombazane njalo ukuthi uzabe ukhisha idlalade elikhangelelwe ngabantu abaningi emphakathini nini ngiyakwamukela kuhlelo Chris masiyihlabe le ndaba sitshele okuningi ngale ngoma
ya amantombazana actually ingoma ehluphile like manje eqasi lami ihluphile lekobulawayo sihluphile lapha ngasefoli sihluphile ngaseswankereni and then le namba ngiyirekhode ngenza i-collabo no-SQ
kuyini okwawenza ukuthi ukhethe u-SQ
ngiso far bengakabi ne-collabo estrong namajita ase-Arras and like u-SQ istina sakhe ngiyasipila plan so bembona ukuthi kungcono ngenza i-collabo nayo
iyazi le ngoma ingishaya ngaphakathi umdume otshiyeneyo uyazwakala ngizwikwaito njalo i-hip hop akungichasisele ukuthi ingoma le umdumo bani
i-hip hop kwaito
ngiyaqala uzwa ngalo mdumo ungathi nguwe odumayo kakhulu ohlabela ngalo mdumo
ya ngiyabusa mpintsha ikhasi rap kuzwa lana
okay mnandi masiqhubekele phambili kuyini okwaphefumula ukuthi utshintshe from being a dancer to ukuba ngumuntu oculayo ohlabele umdumo we-hip hop lekwaito
ya ngikuthi like besengene kakhulu kwi-industry yokujayiva yabona mfethu so ngabona ukuthi kungcono manje sengikhulile yabo kumele ukuthi like ngi-upgrade ngisihlayela so ngabona kungcono ukuthi manje kungcono ngiphushe i-hip hop yabona
kuyini owaphefumula le ngoma why amantombazane
ya la uyazi it's all about girls mpintshami like ekhaya yabona ukuthi mina support kakhulu amantombazana banganya kakhulu so ngibona ukuthi this time unyona njani ngibafake lucculo le grand yabona bashiphele inamba ukuthi ngibatshengisele ukuthi nabo babalulekile kimi empilweni yami yabo
ngemva kokukhipha le ngoma ukhangelele ukukhisha idlala dena
no I'm actually dropping a EP
ungitshele phela ngamafishane ngale EP yangona
yeah ngile featuring lo Kelvin the featuring lo SQ and the featuring lo Nyasha Chimbe featuring le Mikomba lenye intwana okuthiwa ngubezi jo lenye intwana okuthiwa ngumakufe like amajita pusha industry ngayo I'm trying to feel myself see and this is a big of
myself but ladies and gentlemen since I'm here I love me to feel le EP yangkhona usuyinikezile isihloko na
yeah kuzolunga
kuyini okwaphefumula isihloko leso
le kuzolunga ilike ukuqinisa like amajide like ukuthi like now sibe usebunzimene awukhethelekile ngaba ngontombazana ngaba lijida like yathola ukuthi kunabantu abavaya isicelo namaphepha zakhe grand udinga isipana ositholi uyahlanganisa yahuzuka so like leso ngikhipha ukuqinisa labantu ukuthi no mpintshamo ungabe usebunzimene ngaba kunjani mfethu akuhlangani but just to chemba ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga
ukhangelela ukuyikhipha nini le EP?
EP like ngiyayidropa like end of this month.
Uzabe ukhipha ingoma entsha na ungakakhiphi idlaladi lakho?
Yeah, lokhu ngisaplana but like okwamanje safocuse ngoba ngifuna ukwenza i-video for i-album for i-track lelo mantombazane. So sazama ukuthi ngihlanganise iyenze ngichankurale sangane leya ngitshalela phansi but emalangeni. So ke sazama ukuhlanganisa mpintshana.
Amantombazana ayafunakala na for i-video yakho.
No, obvious amantombazana. Ngoba like vele ikhuluma ngamantombazana. So ngizomixa like amajida lamantombazana.
Abantu abafisa ukuthola umculo wakho bangawuthola ngapi?
Yeah, izoba khona ku Facebook. And lalabo abazofuna imamela like SoundCloud izobe ikhona futhi and then like yeah, ngisho kanjalo mntinja.
Hayi mfana kithi, ngiyathakazela ukuphumelela kwakho okwenzakala emphakathini uyaduma ngempela ngempela ngempela. Wathi ngithi amhlophe mfana kithi. Kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele kusivalelise abalaleli. Olivalelisayo nguChris Ozzy Oz lo Mike Hobe. Ngizalishiya la nengoma yakhe edumayo emphakathini engaphansi kwesihloko esithi amantombazana.
Bafuna ukuzimixa nathi. Baqwela amantombazana.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ungamukela kuhlelo lami ndingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeqemba ngikhangele kwabaseRoma chapter 5 verse ngeka 4. Sikhangele ithemba lithi lona iverse ka-4 lo-5 lithi lona ukubekezela kukhipha ubuneke emuntwini ubuneke bona kukhipha ithemba. Ithemba-ke akusevele isiyangeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthele uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu ngomoya wakhe oyingcwele. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi bengangena emimeni enzima umuntu uyalahla ithemba. Ikanti siyananzelela ukuthi ukubambelela nokuba nethemba kuyenza ukuthi umuntu isimo sakhe kumbe kumbe ngathi ukuba nguye kwakhe kuphume kube ngcwele. Ilizwi kaNkulunkulu lapha lithi lona ithemba alisheze lisiyangise ngenxa yokuthi uNkulunkulu uhlake uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu. Lo mbhalo uqakathekile ngenxa yokuthi into eyenza ukuthi umuntu alahle ithemba ukuthi uyabe selahle ukukholwa uNkulunkulu. Njalo umuntu ulahla ithemba ngenxa yokuthi uyabe selahle ilizwi likaNkulunkulu. Uyabe engasathembi ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuphutsha ulutho mele abe emthembise lona kumbe ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuba lempendulo ngomu.
umumo umuntu azingene kuwo ngakho ithemba liqakathekile ayikhona kuphela emuntwini kodwa ithemba liqakathekile esizweni thina njengabantu bezimbabwe singene phakathi kwesikhathi esinzima kakhulu ngikhuluma khona manje ngiyambona imidende abantu benayingiye emabhanga bedinga izimali njalo kathesi izikolo zithe zivula mbona imidende yabantwana abaphendukisiwe kuqala babuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bengalazo imali zokubhadala konke lokhu kuyayenza ukuthi abantu balahle ithemba ecela ngokuthi kambe umumo wethu uzatshintsha yini manje namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi hawu ithemba kalibe khona bazalwane ngenxa yokuthi lapho liziwa nkunkulu ithi singaba lethemba asoze siyangeke ngenxa yokuthi unkulunkulu yena wethembekile ukwedlula thina singananzeleli ukuthi iliziwa nkunkulu liyathengisa ezigabeni eziningi sasibona u-abraham ihlele minyaka efika 99 lomkakhe usera esiyemdale kokuthi ngemvelo kwakungasoze kwenza ukuthi abe lomntwana kodwa iliziwa nkunkulu ithi kalahlanga ithemba siyambona ukuthi kulobo bufakazi bokuthi usera wagcina esethole indodana othwala u-isaac kwaba yisimanga esikhulu kakhulu kodwa kungenxa yokuthi azange alahle ithemba njalo siyakwazi kulezinto eziningi esizinanzelelayo njalo kulobo bufakazi wabantu abaningi abangani basuke lahle ithemba kodwa unkulunkulu wabaphutshisa lapho ngakukhangela bona abantwana babo-israyeli siwabona behlala iminyaka edlula 400 years besekugqileni uma ukukhangela wawacabanga ukuthi abantu laba bazaze beyekufa isize lethu izaphela kodwa ngakukhangele kathesi u-israyeli ilizwe elinkalakatha ilizwe elinothileyo laphume ekugqileni ngakho-ke namhla ngifuna ukukhuthaza ama-zimbabwens ukuthi singalahle ithemba ngikhuthaze abalaleli bethu besezindlini kumbe uyagula kumbe kumbe ilomumo esikwenza ukuthi ubone ngani usidangele sibona ngani akusoze utshintshe namhlanje funa ukukhuthaza ukuthi ngoba le themba ukuthi unkulunkulu uyakwanisa ukutshintsha umumo lo phakathi kwabo
kuyigcibe mfundisi
namhlanje ngifuna ukuthandazela abantu abasezindlini abalaleleyo ukuba namhlanje unkulunkulu avuse ithemba enhliziyweni zabo lokukholwa ukuthi yena uyakwanisa ukuthi aqinise lokho akuthembileyo ezwini lakhe baba ngegama likajesu sithandazela wonke umuntu olaleleyo olalele kule program siyamthandazela ukuba kulaba abagulayo baphilise kulaba asebelahle ithemba banike ithemba kulaba unkulunkulu asebecabanga ukuthi impilo yabo isiphelile banike impilo entsha ngegama likajesu baba siyathandaza sithandazela abatsha sithandazela omama sithandazela obaba bakhuthaze khuthaze isizwe sezimbabwe sibe kwazi ukuba ikusasa yaso izakuba ngcono ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu unkulunkulu asibusise
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi lamhlanje nje kulilanga langesonto ukuzigqiba ezosuku osikhangele ebezihamba phambili ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF lanxa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo uqhubeka bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba kungela nguquko ezaba khona hayi-ke kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo asibeni sonke kuhlelo lunye ekusasa olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.